into engalinqakathekile enginanzeleleyo ephumileyo ngiyokuthi yena ngwakhe umongameli we-MDC Alliance uMnumzana uChamisa athi yena isikhathi sesifikile sokuthi akhulumisane lohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa. Sibona lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba ukuze sakhe umnotho wethu kufuna ukuthi amabandla asephalamende akhulumisane ikakhulu nxa sikhangelele udaba lolo singathi ngolwasemzini nolwama-sanctions ukuthi kubanjiswane kuzane ukuthi kwakhiwe umnotho welizwe lakithi ngoba ukhetho seludlulile. Yebo, yebo, lokukhala ukuthi kwenzakalani ngokhetho, kodwa kasibone ukuthi ibandla elibusayo lingavuma ukuthi kukhulunywe ukuthi kuqalwe kutsha ukhetho. Kodwa sibona ngani kungaba lomphumela yokuthi kungaba njani ukuthi kusetshenziswane. Okokuthi abantu basukume baye e-State House besiyabeka uNelson Chamisa njengomongameli, ngisibona thina kuyingozi. Ngoba okokuqala ngoNovemba kusenzakala ngo-2017 abantu babesekelana lombutho wamasosha, yikho okwenza kwaba lula ukuthi abantu bangene ezitaradeni. Khathesi abantu kabahambisani namasosha.
Manje elakusasa lebandla leli ulibona njani? Nanku siyabona kuthiwa kuzaba lomhlangano we-Congress.
Esikunazelelayo ukuthi njengoba ibandla leli elikhokhelwa nguChamisa kuhlanganisa amanye amabandla abebezibiza nge-MDC Alliance asebefisa ukuthi bazibize khathesi njenge-MDC, kukhanya ngani kulokuvumelana ukuthi phakathi kwabo akekho omunye ongaba ngumongameli ngaphandle kuka-Advocate Nelson Chamisa. Angiboni mina ukuthi lokho kungenza kube noqhezeko ukuthi kubangani bangaxabana phakathi ngoba kungani lokho bakuvumelana. Sibona labo abasondelane eduze naye uNelson Chamisa bevumelana ukuthi isikhundla sakhe esibumongameli emhlanganweni omkhulu okukhetha nguye yedwa ozobe khona, kodwa asikezwa kukhulunywa ngezinye izikhundla